atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 4 kumabasa 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Engikubonile ukuthi ke kuthi ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe. Kuleyani indawo yekhopha akungeke kwenzakale ukuthi abantu bagcitshelwe ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwentaba izigqibela leyani indawo. Okwenzakele ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona aqhuphula lezindlu athatha konke izindlu labantu.
Inani labafela kungozi yezulu lesiphepho eManikaland seliqongela fika kumakhulu phose amahlano.
Ngena omunye akadeza mukulise ulise emnyango bamthathela ifoni yakhe the wallet. Then kuthe kwenzakala njalo kwenzakala for almost 5 to 10 minutes basebejika itheka sehofisini bavala umnyango.
Amapolisa aphosela intuthu ehitshayo e-tear gas ema-ofisini entatheli izindaba zenhlanganiso ye-263 chat. Izikolo ebezisakha zizithola zingasenelisi ukuqedisa izakhiwo ngenxa yokuthengiswa kwempahla yokwakha ngedola leMelika, bona abazali bebhadala ngama-RTGS dollars. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu abafele kungozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eZimbabwe selikhuphukela fika kumakhulu phose amahlanu 497. Lokho kuvezwe namuhla ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa. UMutswangwa uveze ukuthi phezu kwezidumbu ezingu-339 ezatholakala eChimanimani laseChipinge, kulezinye njalo ezingu-158 ezatholakala eMozambique ngemva kokuthwalwa ngamanzi. Wengeze wathi inani labafileli lizakhwela ngoba kulabantu abangamakhulu amathathu abalokhe bengabonakali. Unkosikazi Mutswangwa uveze lokhu ngemva kokwethekelela eChimanimani namuhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo abaqhuba inkulumo leZANU-PF labo bethekelele eManikaland ukuyazibonela umonakalo owadalwa ngucyclone Idai. Sixoxele siphathamandla seMDCT umnumzana Abednego Bebe wasichasisela abakubonileyo.
Besiye endaweni okuthiwa kusekhopha. Ikhopha ke yiyo indawo ebe lomonakalo odlula zonke indawo ke eChimanimani, ubusulandelwa kenye indawo kuthiwa kusenkangu. Bekufanele siyefika kenkangu kodwa ke isikhathi besingasekho kasisafika, kodwa ke ikhopha ke yiyo indawo ebe lomonakalo omkhulu kakhulu. Abantu bonke bahle bathathwa ngamanzi. Besikhuluma ke labantu bakhona besitshela ukuthi kona bekunezindlu mengithi kona ama-households angu-100 wonke ahambile, kusele sokungamatshe, akusela nhlabathi, kuhambe inhlabathi konke labantu. Akulandli nxa besitsho izindlu zonke zimanzelo besithengisa amatshe kuphela besizizikazilapha, akulanto eseleyo. Okwenzakala laphana yinto ebuhlungu kakhulu.
Basaphanda yini phansi bedinga izidumbu lapho elifike khona?
Okwenzakala-ke ngolwazi lwami-ke ungakhohlwa ukuthi-ke ngicwecweshe kweze environment. Engikubonile ukuthi-ke kutho ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe. Kuleyani indawo yekhopha akungeke kwenzakale ukuthi abantu bagcitshelwe ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwentaba izegqibela leyani indawo. Okwenzakele ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona aqhuphula lezindlu athatha konke izindlu labantu, ahamba lakho ayalahlela khonale. Abanye babonakale sebesemozambiki ngoba kubonakale oyedwa besikhuluma nomnyu baba kwabesele ukuthi kulompolisa obonakale esese Mozambique elokho egqoka imfuni yesipolisa eZimbabwe.
Lifikile yini lapho kwaviwa khona ukudla la buzisisa ngempiko esizwayo eyokuncitshwa kwamalunga amabandla aphikisayo ukudla ngabe zanu PF?
Konapho lapha kade sikhona ekopa kuyabelwa abantu ukudla, sikhulumeke lomunye ubaba oyijulisi lenduna, saphinde sakhuluma lomunye ubaba okade eyisakhamizi sakhonapho, sakhuluma-ke lomunye umntwana esikolo oyedwa. Bonke-ke bathi bona hhayi laphana kuyaba indawo kakula muntu obandlululwayo-ke ngokuphiwa ukudla. Esingaziyo-ke kumbe bebesitshela kuphela ukuthi akula muntu obandlulayo ngoba kumbe batshele ukuthi basitshele, kodwa kuliqiniso ukuthi esikhulume labo bonke kade bekhona akula obandlulayo. Njalo okwenza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe kungabe kungala kubandlulula, sifice-ke abantu abayibo abanika ukudla ngabantu be-UNICEF, lamanye-ke inhlanganiso ezijiyeneyo, le-World Food Programme ikhona khona ngale, ngezindlela singathi thina i-UN ngokwayo ikhona khona ngale, yiyo enikeza abantu ukudla bekhangelwe ngamasosha. So angazi-ke ukuthi nxa kuwukuthi i-United Nations yiyo enika abantu ukudla bekhangelwe ngamasosha, bangaba lasi isibindi zokuthi bakhethe abantu. Engingakwaziyo angeke ngifakaze into engayibonanga, njalo angeke ngifakaze ukuthi abantu bayabandlulwa. Engikuzwileyo-ke ngejulisi lenduna leli lithi hhayi kuke kwafika-ke abantu be-MDC-ke bethwele ukudla badinga-ke abantu be-MDC, kwasekuthi-ke ama-structures e-MDC basebebizana, bekungaso kudla okuningi-ke khonokho, kodwa-ke basebenikana. Yikho sekuzwileyo ukuthi kuyenzakala kuleyo ndawo, but okokuthi kuthiwa kula bantu abakhethwayo ngizamile sibili lawo ngoba ngibone iyinto eqakathekile ukuthi ngiyidingisise, angizange ngikuthole lokho.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT sixoxela eseManicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Amapolisa angene emaofisini enhlanganiso yentathelizindaba e-263 chat eHarare aphosela intuthu ehitshayo itear gas namuhla. Amapolisa labikwa ebexotshanisa intathelizindaba yalinhlanganiso ebithatha imfanekiso ngesikhathi amapolisa ehlukuluza abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngesizwe amazwi enye intathelizindaba ye-263 chat uFaith Chorofura.
Okwenzakale lapha yikuthi omunye wethu okade siyathatha indaba phandle uphenduke egijima egijimiswa ngamapholisa labanye amanye amadoda akade maningi sifuna ukumthatha ehofisini, so kade sibelisana emnyango sifuna ukumthatha lo munye. And then omunye akade zama ukulwisa emnyango bamthathela ifoni yakhe the wallet. And then kuthe kwenzakale njalo kwenzakale for almost 5 to 10 minutes basebejika i-tega sehofisini bavala umnyango. Sasesiphuma nge-wind ngoba kade besivalela umnyango. Yena lo okade befuna ukumthatha bayijikele eduze lesisu sakhe, so ikho lapha alimale khona. And then umuntu wonke nje obekhwehlela lenamehle beyo ade phambanisile akade besemnyango akade bebaningi ngxenye kumbe 8. Hayi izinto kukhanya zi-right, asikangeni nje ukuthi sikhanyele, akungeneke.
UFaith Chorofura intathelizindaba yenhlanganiso iye-263 chat. Kunjalo nje inhlanganiso yabahleli bamaphepha ndaba lemisakazo National Editors Forum isisole kakhulu amapolisa phezu kwesehlakalo lesi. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuba inguquko okuthiwa iza kwenziwa kwezokwethulwa kwemibiko ilokhu isakude.
Sikubonile kusenzakala amapholisa abalandele ehofisini yabo chela itiye kasi wachaga lapha umfana ireporter sikubonile sethina njenge National Editors Forum sibelile bonke nje abaqeqeshi abakhangele ukuthi kwenzakalani emanyuzikepeni lakuradio lakuthelevisini. Siyakusola lokho ngoba iconstitution iyakhuluma ukuthi khona kumele intatheli zindaba sibe malungelo abo okusebenza. Nxa sengithe ngatsho njalo ngizaphinda ngitshe njalo into engingayikhuluma futhi ekuqaleni ngifonelwa ngabanye abantu bembuza ngendaba yale ukuthi khona kuyatshengisela ukuthi khona ama-media reforms lawa sikhuluma ngawo hayi ndawo akuhlukananga kwakusenziwa former president uMr Mugabe uyafanasa.
Yeah.
Abangakufuniyo bona ukuthi khona kube le media ele freedom of expression, access to information, njalo.
Sizwa kuthiwa intatheli izindaba zakhona zitshontshelwe amafoni lokunye okunjalo, kungakuliqiniso?
Lami bathe bemfonile bengitshela ukuthi into eyenzakaleyo mina ntheli bayabe behlezi khona ngasembola ukuthi into eyenzakalayo lapha yikuthi khona amadoda lawa awe lokuzela we-state afuna ukuthi bebonakale behlukuluza intatheli izindaba ngoba wakhumbula ukuthi into eyenzakalayo amasosha ayishaya abantu aphuma ku-Sky FM yabayangisa kakhulu. So yikho behambile emahhofisini ukuthi bethathe equipment intatheli izindaba le kwenzela ukuthi khona bengabonakali besenza okwabo wabonakala kusenziwa ku-Sky News.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabahleli National Editors Forum ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseHarare. Izikolo eziningi ebezisakha sezizehluleka ukuqedisa izakhiwo zazo ngenxa yokuthengiswa kwempahla yokwakha ngedola lemelika bona abazali bebhadala ngama-RTGS dollars. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku ekobulawayo.
Izitolo eziningi ebezisakha amakilasi awebanga eliphansi sezidonsa nzima ukuba ziqedisele umsebenzi ngoba imali ebhadalwa ngabazali ingahambelani lentengo esezikhona ezitolo. Umnumzana Bongani Zulu ongomunye okunhlanganiso zesikolo eyeschool development committee uthi sebedonsa nzima ukuba baphuthe ukwakha ngoba imali ezibhadalwa ngabazali lentengo esezitolo kungahambelani.
Thina njenge-SDC committee kuyasomela sibili ukuthi siqhubeke ngomsebenzi lowo okuqedisa amabhulokhu lawo especially lawa ama-ECD. Sikhulelwa ukuthi ama-funds ethu awavumi ukuthi siqede ukwenza umsebenzi ngoba abazali babhadala ngamabhondi, abanye babhadala nge-RTGS. Thina i-material kathesi isichipha ngama-US dollar because into ye-10 dollars nge-US dollar, amabhondi uyathola ukuthi yi-40. So kusuka kube nzima ukuthi sikwanise ukuhlanganisa i-material yokuthi siyakhe siqede ama-blocks lawa ukuthi okumele siwayakhe.
Umnumzana Mike Shumba, omunye wabathengisa impahla yokwakha, uthi lapho abathenga khona babhadala ngedola lemelika, ngakho yikho labo sebethengisa ngalo.
Njenge-supplier yama-building materials, thina sakwazi ukuthi siyenzeni ngoba kathesi i-rate ku-40 nasiyabe funa ukuyawoda. Lapho esiwoda khona siwoda nge-user, so kuyaze ungasenzi ithi lathi siyekele ukuthengisa ngama-user. Ungafuna ukuthenga nge-cocash kumbe nge-swipe akusayenzi because iyaze kuyi-times 5.
Unkosikazi Linda Moyo oyisisebenzi sikahulumende ukhalaza ukuthi nga iholo labo liba lidola lemelika ukuze labo benelise ukwakha.
Mina ngiyisisebenzi sikahulumende, uhlupho esilalo kakhulu khathesi ukuthi izinto zokwakha zithengiswa ngama-US dollar izitend. Uyazithola ukuthi ziyabe zingabo 6,000 US dollar, 10,000 US dollar. Thina khathesi uhulumende usipha ama-RTGS, ama-bond notes. So ukuthi lathi sibe lethemba ukuthi sizaba ngo-landlord lathi kunzima kakhulu. Nangazi uhulumende ethi uzangezelela iholo lethu, kuba nzima. Khathesi into ekade sikhalela kakhulu ukuthi khona nga uhulumende uyasipha iholo lethu nge-US dollar so that lathi sikwanise ukuthi siyakhe.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo umnumzana Siyabonga Ngwenya uthi kasela themba ngekusasa.
Engilesikhalazo ngakho ukuthi ukuthengisa izinto lezi in forex akuyini. Thina usichayelela phansi vele as ama-individuals because imali yangona ukuze uyibambe vele akuyenzi, even take even iminyaka. Nxa besithengisela ngamabhondi imali yangona vele ngamabhondi ayibambeki. Basitshela ngemali yangona times 5 vele asazi ukuthi singenza njani.
Unkosikazi Olika Khaira ongu-Provincial Education Director koBulawayo udlulisele umbuzo eHarare ethi kala mazwi angawatsho ukuthi bangancedisa njani izikolo ukuthi ziphuthe ukwakha. Idola leMelika litholakala nzima ngoba isisindo salo siphezulu kulaleso esaqanjwa nguhulumende. Emkambo wensitha idola leMelika liyi $4.10 kodwa ebhanga liyi $3.61. Nimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngoncedo oluqhubeka luphiwa abantu besigaba seManicaland abahlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abesifazana bathola konke abakufunayo na? Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Wathi singene ngamafitshane kwezivela kwamanye amazwe. Abanye ababecubungula ukuthi umkhankaso kaMongameli Donald Trump woweMelika wasebenzelana nale lizwe lakwele Russia bathi impumela yophenyo lwabo iyasinda kulalokho okwethulwe ngumphathintambo ubona ngezemithetho. Yena owathi uMongameli Trump watholakala emsulwa. UPapa Francis weSonto yeRoma sekhethe uArchbishop Wilton Gregory ukuthi akhokhele isonto leMelika okwenza abe ngonsundu wakuqala ukubala lesi sikhundla kweleMelika. UZulu seveze ukuthukuthela okukhulu ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe ezigoqela ukudla lokunye okuchiyeneyo. I-2 liters yamafutha okupheka ikhuphuke isuka ku-$7.50 yaya ku-$14. Kwathi i-10 kg yempuphu yona iqonge yaya ku-$9 isuka ku-$6. Intengo yesitshebo lokunye ukudla layo ikhuphuke ngesilinganiso esimangalisayo. Lanxa ibandla leZANU-PF lisola osomabhizimusi lisithi bangamagovu, abanye bathi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende waleli bandla. Sixoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo onguye osungula lingxoxo.
Umumo wenkomo kawumanga kuhle elizweni lethu kuma sikhuluma ngendaba zokukhwela kwempahla, ngendaba yenhlalakahle yabantu, ngendaba yempilakahle yabantu. Ngingathi sibili lizwe seleku-some kind of a state of emergency. Kulezinto okufuze ukuthi zilungisiswe ngokuphangisa ukuze abantu bekwanise ukuthi bephile kuhle impilo yabo. Otherwise indlela okumi ngayo kathesi izinto zini manzonzi.
Babuchuma, ungathini ngokwenzakalayo lokhu intengo iyakhwela nje mahlayana?
Into imangazayo kakhulu ukuthi bona akula nto ethintileyo in terms of indaba eyama rate leyo i-US dollar isiya ku-RTG ethu leyo. Pho-ke usuzibuza ukuthi bona kuyini pho osokuthintileyo namhlanje ngoba vele osomabhizinisi laba bebevele be-operator bethenga i-US dollar emsikeni omnyama okuinto esiyaziyo sonke. So nxa besiya emsikeni omnyama i-rate izilile kwabana kubo between 3.5 to 4 for 1 US dollar emsikeni omnyama. So nxa bekuvele kunjalo isizathu esisenzile yona into eziqala ukukhwela kathesi yiyini imbangela yangibona yini yibo lapho omele ubuyele khona uyobona bona singabanye abantu siyazibulala sodwa singakhuluma ama-sances akhona sibili asilimaze kodwa kakhulu kakhulu thina abantu siyazibulala sodwa sizidubula sodwa enyaweni ukuthi sisabe sijongene yike efuna ubana sikuzwisise khonokho.
Mnumzana Sibanda, umphathintambo wezemali uMnumzana Mtholi Ncube uthi ukukhwela mahlayana kwentengo lokhu ukubangelwa ngosomabhizimusi abangamagovu nje. Yebo kunjalo.
Lokhu thina sikujwayele Nkomo kusukusela ngo-1980. Ngakuzake kube lalokho iZANU PF ezikhombayo nomuntu ukuthi hayi lapha yithi esiphambanisayo. Isikhathi sonke iZANU PF iyadinga umthakathi ongayisiyo. Uyibone iZANU PF ifana kanye lempisi ekhanya emlonyeni ukuthi hayi nansi lapha igcwele iziboya. Kodwa uze ibuza ukuthi khona kanti okudle imbuzi imbizinyane ikuyini. Lokho ikwenza kweZANU PF. Uprofessor Mthuli Ncube usengene phakathina kweZANU PF. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe inkulumo zakhe zonke zinkulumo zeZANU PF. Ngoba ukwazi mhlophe yena njengosomkhonomi ukuthi izinto eziyizo ezivangela ukukhwela kwentengo izinto bani. Lezo nto ziyaziwa, zaziwa ngumuntu wonke. Kodwa nxa kuyikuthi sebekhuluma bona kabafuni kuvuma amaphutha abo. Kanti amaphutha akhona angapha, amaphutha lawa maningi kakhulu. Okwakuqala imalini abayitshontshela amaZimbabwean ngesikhathi lesiyana besenza besithi bona i-RTGS ibhondi is 1 to 1 to the US dollars. Imalini abayithathela abantu bangaki abaphakathina kwabo njengeZANU ababekwanisa ukuthi behambe ebhenki laphana e-reserve bank bethola-ke ama-US dollars nge-1 to 1 bese bebasiya amathengisa ngemalini. So-ke khona lokho umkhonomi wethu kawukho stable ngenxa yezinto ezifana lokuthi okwakuqala ama-input ethu amaningi avela phandle kwelizwe. Izinto eziningi ongazibala zona lezo kasilazo lapha ama-input akhona siwathola phandle kwelizwe. Ubususuka khona kusithi yona i-rate yakhona yebhondi imile yini ngayimanga ngoba vele intengo yento yonke ihamba ngokuthi khona into leyo inengi okunganani. Lokho kuthiwa khona i-price idetermine supply le demand. Nxa kuyikuthi i-demand sisiba nengi ukwedlula i-supply okutsho ukuthi khona intengo yaleyo nto iyanjani iyaqansa. So amabhizimusi singabasola kodwa i-problem ikuma-policies ethu. I-problem isekuthini as we speak kathesi akula muntu othe o-trust iZANU PF. Not even bona ngokwabo kabathembani. Ungahlangana lama-members e-parliament kathesi weZANU 3/4 of them batshela ukuthi hayi madoda ngali yathatha ilizwe ukwenzela ukuthi lisibuse ngcono ngoba thina sesehlulekile.
Mnumzana Chuma mangingafinqa amazwi kaSibanda uthi yena ukudula kwezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwenu njengohulumende weZANU PF.
Into ekhona yikuthi singashona sijikijelana ngamazwi siphikisana ngento nje emgceke. Abantu bonke into abayenzayo bayenza bethembe ukusola ibandla leZANU PF. Ngisho noma-ke sikhangela kuhulumende khonaphana laba sibathi ngama-civil servants ama-directors labo bani bani abanye abamele belungise ama-policies ukuthi a-implemente bayahlalela phephezu kwamaphepha wona lawo ngenxa yokuthi bona bavele sebengamalunga awe-MDC kumbe singathi sebengayi-part of abantu laba abafisa kumbe abafuna into kuthiwa yi-regime change. So bayakwenza ngabomo konke lokhu besenzela ukuthi bona ekupheleni kwelanga akwazi ukona umuntu oza lenga izana uthiwe bathethi abamabhizimusi laba abalezitolo lani lani impengo bayakhweza besenza lokhu nalokhu ungakhangela ke uzivuze ukuthi right ibekhweza impengo besenza njalo izana uthiwe ngena ngabo abana ayingeni ndawo kodwa bayakwazi ukuthi hayi khathi ngokwenza lo muthi asizayenza imali oza blenga ngobani izana uthiwe so wonke umuntu into ayenzayo useyenza elegunya lokuthi lena uyakwazi ukona uyakwazi ukuqatha ukuqatha ngemva kwani kwezana uthiwe ayenze ukuthize even owaqinisa thatha umfazi womuntu uzaqhina ublema izana uthiwe futhi so yonke into vele yenzakalayo into yonke uhlala kugenyani uhlala kugenya izana uthiwe kodwa ayisikho khonoku ungakukhangela kuhle kuhle abanye abantu benza izinto ngabomo bebulala umkolomeli ngabomo bekwazi nabathembe ukuthi bona okusalayo abantu bonke bazakuthi izana uthiwe isihle lokubusa mina ngiyakwala khonokwana ngithi ayenze izinyana amakhwapha sibona wena wenzani okwezinto na izivabe ile ngcono
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa endawonye lomeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dube kusibanda olilunga leMDC. Bayakhala abanengi eZimbabwe ngokukhahlanyezwa kwabanye babo abahlala kwele South Africa. Bathi kumele kulungiswe ezombusazwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi labo abahlutshwa izizalwane zakwele South Africa ezithi bathatha imisebenzi yazo babuyele ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu lezinye izizalwane zeZimbabwe. UNkosazana Siphiwe Sithole usungula lingxoxo.
Endaweni yokuthi inkokheli zethu ziqalisa ukuthi nampa abantu bethu bayabulawa senzeni abayisikho sebekwenza sebeqalisa ukuthi basebenzise ukuhlakanipha kwengqondo zabo uNkulunkulu ayebaphele khona ukuthi bakhokhela abantu babe lempilo eqondileyo bona ufice sebekusebenzisa sebekuchibilikisa ukuthi abantu bazifice sebenganithiwa yibo abaphambanisileyo bengaphambanisanga lo which is very wrong. Government yethu eZimbabwe has a lot to do. Okwakhathesi nje mni solution ebengiyibona alubana bayake kumbe bathi come together bono chamisa labo mnangagwa for the sake of the people ngoba khathesi umnangagwa wacela ukuthi anikwe ithuba sonke we had no choice we are really willing ukuthi kaphiwe ithuba sibone ukuthi imoto yakho na kuyidrive iqonda ngapi kube le direction lathi sizame konke lathi esanelisa khona sibambisane because at the end of the day it's our country it's our home
yeah what ngoba
imoto yangikhona mina khathesa ngeke ngithi ukuthi kumbile ubhekise empumalanga kumbile ubhekise entshonalanga ungani kawucaci but isikhathi sesihambile
sesilomlaleli lapha ke cingwani silobaba ke uObed Dube Obed Dube uyimbongi
lona lilizwe bani nxa ungakhangela ipassport ibhala ukuthi umuntu omela ibuze umuntu immigration officer ungayibona isihambe kuzwa ngoba thayinyoka unjwatho njengamse hambe kuzwa umuntu passport niseyilizwe yini lelo kumbe sokungamahlanga leyo nto kulabantu abayiphehlelela bezombangazwe abathatha ngomunwe abathembisa abantu bezizalwane South Africa ukuthi lina nxa lingasixhasa kumbe lingenza lokhu imisebenzi lizayithola bekhohlwa ukuthi South Africa yilizwe leAfrika lathola independence vele ngo 1994 beku-apartheid lo mongameli wabo wamuvu uRoosevelt uThabo Mbeki wayeseZimbabwe la ngesikhathi beku-apartheid behlupheka baxhaswa ngamazwe wonke e-Afrika besenza amabhesi abezimbu kwamanye amazwe sisithi sinedisabafowethu namhlanje nanku sebethola uzivuse abasekho apartheid sebeqasa ukubonga abantu ngehlazo ubabiza amakwerekwere amanyasa namangongongo sebebulala abantu uNkulunkulu kakhangela uNkulunkulu kasitho sithutha aluba singama-african sibulalana sodwa sitshengisa mbiko bani kwabanye abantu ukuthi thina siyikuyini ungakhangela inyamazana zeganga nyake mboni indlovu mina ixothanisa izilwane ukuthi zingabulala inyathi ufica indwangu iseva ichitha ukuthi ingabulawa yilokuthi iseva impala ingabulawa yichitha kodwa ungabona abantu sebedlukucabanga zindwangu le ndlovu sokule nkalakatha yepoison ekhona ebantwini be-Africa indaba le yokuthi izilungiseke kuhle kuhle ifuna ukuthi abantu bake baqale babekwazi ukuthi umuntu uyikuyini umuntu wadalwa yikuyini abantu babe lonembeze enhliziyweni zabo ngoba nxa sikhangela abantu bezombangazwe abantu abalamandla okukhontrola abantu esabantu bezombangazwe umuntu esimuze ekhuluma ngokuthi lento imbi ngujulius malema yedwa angingami sikhothwa ngabantu bethi ngiyamxhasa kumbe ngiyamthanda kodwa nguye umuntu esesimuzwe epublic lapha akhankasa khona ekhuluma ukuthi lingathaya abantu laba ngabantu bangakithi abanye bonke laba bayathule bathi thuma mina abanye bathi amandla ngawethu labakhuluma ngokuthaka abantu which means within those politics political parties bayaba pressure le into sasinga kwathe zibaze kuza kuba nje nabe malaye babuye zibaphe labathi amanyasa namhlanje sesikhona South Africa mhla kuyaguqwa baza kolisinkomo kithi siza kubakhumbuza
kwanele mthakazi lapho be kungabalaleli be Studio 7 na olivalelisayo ngontunga milinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.